Hayi Supreme Court ishaya esikhaleni ngoba ludaba lweconstitutionality lolu uNonzora uvumile even yena kuruling leya ukuthi uyavuma ukuthi iCongress ka-2022 azange ihambe kahle. So lokhu asekukhuluma manje sekukuphoma ukuzama ukwenza i-defense azame ukuthi ayenze wahluleka wanqotshwa.
So nxa sekhuluma kanje Baba Moyo lina liza kwenzani ngakho?
Umhlangano wabantu. So thina siya consulta labantu, siyababuza abantu ukuthi okay bafuna ukuthi senzeni at this point and silandela bona i-direction abasinikeza yona. Thina sesiconsultile lama members ethu, lamanye ama stakeholders abale interest sesibhizi siyaqoqa ukuthi next step yethu sizoyihambisa kanjani.
Libona ngazani lizaqoqa omunye yini umhlangano wokuthi lidinge inkokhelo entsha kumbe?
Definitely ngoba i-judgment le isinikeze 6 months ukuthi sibe le Congress. So kunomsebenzi omkhulu okumele siwenze kusukela manje kusiyafika u-August lapho kumele simobilize ama-structures ethu from ama-wards, ama-districts, lama-provinces and then from there bese siba le National Congress. So i-6 months le is really compressed. Akulasikhathi sokudlala, isikhathi sokuthi siqale ukusebenza sikhulumisana lama-members ethu sisakha ama-structures ethu kakutsha.
Ye manje lizangenisa baphi abantu nxa ukuthi selisenza ikongorosi yeni leyi? Laba bakuMonzora labo bazangena kumbe lazenzela okweni lodwa?
Hayi, thina still a problem nememba ye-MDC. Ma uyimemba ye-MDC siya-understand ukuthi kungenzeka ukuthi walahle ulandele uMonzora ngoba wawucabanga ukuthi yindlela yakhona. So asila thina asila problem le membership yethu. I-problem esilayo bekuyi-leadership kaMonzora le eyangena ngokumondongondo engazange ilandele umthetho we-constitution yethu. Okokuthi sizofaka bani ku-Congress, i-Congress i-MDC isebenza kanje dube ithi nguchazele. Iqala phansi kuma lower structures, ama-ward. Ama-ward a-elector ama-leaders wabo. And then ama-wards wonke abesehlangana bese-elector ama-districts. Ama-leaders lawa kuma-districts bahlangane bese be-elector ama-province. And then ama-province yase-nominator ama-leaders aya ku-Congress. Ayisukeli from top down, isukela from bottom up.